Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Siyahlangana kweza kusihlwa mthwakazo omuhle emsakazweni we Studio 7 ngomvulo mhlaka 11 kuLwezi 2024. Igama lami ngontungamili Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
Situation yenkomo eGwanda inzima, inkomo zicakile ziyafa, zifela phakathi komuzi, mijana busekho gangeni, sezibuya phakathi kwedolobha zamdizile phakathi.
Uhlangothi lukahulumende olubona ngezokulima lezifuyo olwe-agritex luthi sokufe inkomo ezidlula inkulungwane ezilitshumi 10,000 emathebeleleni South kuphela ngenxa yendlala.
Umama obebeka iqiniso etafuleni engela ukuthi abantu bazakini ngalo. Ube ngumama othanda ukuthi abakhokeli babantu babe ngabantu abaqotho.
Kasekho unkosikazi Lillian Timvios owayelilunga lebandla le-MDC Alliance wasephuma kulo esesiya kuZANU-PF. Izakhamizi zemzingwane zikhala ngokuphelelwa izifuyo ngenxa yamagodi agejwa inkampani yakwele China emba igolide kulumango. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Uhlangothi lukahulumende olubona ngezokulima kanye lokufuya olwe-Agricultural Extension Services, i-Agritex, luthi sokufe inkomo ezedlula inkulungwane ezilitshumi 10,000 emathebeleleni South kuphela ngenxa yendlala lonyaka. U-Albert Ncube usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Ingcwethi ezifuyo kugatsha lukarhulumente ole-Agritex ezantsi emandebeleni umnumzana Tishke Mchema uthi inkomo ezidlula kancane inkulungwane ezilitshumi 10,134 sezicubile esabelweni lesi okulesomiso esisabekayo. Umchema uthi iziqinti ezile nkomo eziningi ezifileyo zigoqele seGwanda, Insiza, Matobo, Bulilima kanye leMangwe. Umnumzana Obert Jiri, umabhalane omkhulu wohlangothi lukarhulumente olubona ngezokulima lezifuyo, watshela ikomiti ekhangelane lesomiso lesi e-Drought Action Committee mhlaka 19 ngompandula uthi kule nkomo ezifika phose enkulungwane 900 ezacuba kuviki eyodwa ekuqaleni kwenyanga le esabelweni lesi. Wabi kanjalo ukuthi kwacuba inkomo ezizinkulungwane ezintathu lengxenye 3,500 esabelweni lesi kusukela ngohlangula lonyaka kusiyafika kumpandula. Wathi inkomo zasezicuba ngobuningi bazo ngumpandula njalo kwakukhangelwe lokuba lizakhuphuka inani lezicuba ngeviki. Kule nkomo ezedlula amakhulu ayisithupha 660,000 esabelweni seMatabeleland South, urhulumente uthi uzama ukuhlenga inkomo ezedlula izigidi ezimbili 2.3 million ezibhekane lokuswelakala kwamadlelo lamanzi elizweni lonke. Usobhuku ematshetsheni umnumzana Love Mondlovu uthi isimo sibi kakhulu lonyaka kuwadwane kwanda North.
Ongazalwayo sende 55 years esigcweleyo angazeli nibone sesimeni esinje. Kunje sivuka ekuseni sizolinda izifuyo zibuye sibonde zinganatha ngapi ngoba vele ziyabanjelwa.
Amazwi la agcizelelwe ngumnumzana Albert Ndiweni oyisakhamuzi kuward 14 eKezi wathi lo nyaka iningi lizavala izibaya.
Uyazi okulapha kuyesabeka, akusela lutho lapha, lapha kula lutho sibi. Nxa kungaphambanisa kuphuze ukuthi likhize, abantu bazavala izibaya, bazavala.
Iinkomo ezisemaphandleni angaphansi kwedolobho leGwanda sezicubele edolobheni esezidinga khona amadlelo. Siqoqele lo kansila waleli dolobho umnumzana Wellington Nare.
Situation yenkomo egwanda inzima, inkomo zicakile ziyafa zifela phakathi komuzi lutshana busekho egangeni sezibuya phakathi kwedolobho zamuthi zidle phakathi edolobheni ziningi kakhulu ziyafa inkomo almost each and every day kulusizi kakhulu ngisho abanikazi benkomo bavulela iinkomo zabo bengafidi izinkomo kumbe kuswelakala kwemali lotshani laba busekho lamanzi sokunzima kakhulu ziyacuba ziyafa kakhulu phakathi komuzi kubuhlungu kakhulu. Ngikhuluma nje kulenye nje efike khonapha eduzane.
Lanxa uhulumende phathisa abafuyi ngesicuba senkomo, ukudla lokho kubikwa kunganeli okudala ukuthi ezinye zicube. Ngimele umsakazo weStudio 7 ngiseGwanda ngu-Albert Ncube.
Onke waba ngusenetha unkosikazi Lillian Timvios ikasekho. UTimvios ubhubhele esibhedlela seHarare ekuseni namuhla. Unkosikazi Timvios obikwa ebesele minyaka yokuzalwa engamachumi amahlanu lanye 51 wayelilunga lebandla leMDC Alliance wasengena kwelezanu PF ngomnyaka ka 2021 akukacaci ukuthi ubulewe yini. Abezombusazwe abagoqela ezinye iziphathamandla zebandla lezanu PF lamacele wonke awe Triple C sebethumele amazwi enduduzo kumdeni wakhe. Umnumzana Witness Dube ilunga lezanu PF owayesebenza lomuyi kusukela kubandla leMDC uchazisela usithandekile Mhlanga weStudio 7 okunengi ngomufi.
Umuntu esile laye thina abanye sisukela ku-opposition, omama obebeka iqiniso etafuleni engela ukuthi abantu bazakuthini ngalo. Ube ngumama othanda ukuthi abakhokheli babantu babe ngabantu abaqotho. Thine ekade sisebenza la eduze kakhulu uyazibuza ukuthi yipolitishiyeni kumbe ngumuntu olahlekileyo, ngoba ukusebenza kwakhe sekuwukusebenza kule nhliziyo eqotho ekhangelele ukuthi isizwe sakhiwe. Yikho okubanzi kwakhona kwagcina kusenza ukuthi labanye abakhokheli abakwezombusazwe mhlawumbe kuhlangothi lwe-opposition kungazwisiswana, ngoba umuntu wayengakwanisi ukuthi yena nxa ebona ukuthi into kangihambe ngendlela abesethula abesekhothana isikhanda ehluleka ukuthi abeke umbono. Abaningi abakuhlandi khonokho izinda kubanja lezanu-PF ufinyile ngokuphaa izima kweso ubesekwanisa ukuthi abe ngumuntu okhuluma nomkhokheli welizwe lomkhokheli ebandla lezanu-PF kwele nhliziyo enhle.
Ungathini ngomsebenzi wakhe kusukela kubandla le-MDC liseseyi-MDC kusiya ngaphe sengusenetha laphambili?
Ekusebenzini kwakhe njengosenetha ngumuntu owayekhangelele ukuphakamisa omama. Ngizanazelela ukuthi umama uTimvios kazange abuye kupolitics ngokufuna angakuthola kupolitics. Ngumuntu owayenamabhizinisi akhe amileyo ezishabane aziwa ngumuntu wonke. Wavela wathi kuya njengoba ngusenetha wayesebenzisa imali yakhe eningi ukuthi ancedise abantu kubandla le-opposition. Ngiyakhumbula kwesinye isikhathi wake waba ngu-chairperson we-Midlands Province. Yebo, ngumama kodwa ukwenelisa kwakhe uyadlula ngisho labobaba. Ngumuntu lwana wokuthi wayengumama kodwa ongambala ufake esike lamadoda amaningi phakathi kwakhe abaningi bengakukwanisi. Ngaleso sikhathi ubaba uLove Momoyo uye ngu-chairperson wonke ujikelele webandla wayengumuntu wayesebenza laye kabanzi e-Midlands nje, ngoba wayelobukhokhelo obuqotho obuthandwa ngabantu obenza ukuthi nxa abantu ebatshela ukuthi izinto kasizenze ngalolu hlobo babengathandabuza.
Lo ngumnumzana Witness Dube ilunga lebandla lezanu PF obexoxa ecingweni losithandekile Mhlanga weStudio 7.
The Voice of America, VOA.
Kuqhutshwa umhlangano wokuhlaziya isimo somkhathi oweConference of Parties kumbe iCOP29 ongenwe ngabakhokheli abachiyeneyo abagoqela umongameli Emmerson Mnangagwa eBaku kwele Azerbaijan. Umhlangano lo ukhangelelwe ukuphuma lezinqumo zokwenqabela ukuguquka komkhathi iclimate change. kumhlangano lo oqhutshwa phansi kwesihloko esithi In Solidarity for a Green World. Uzahlolisisa osokwenziwe ngokwenqabela ukukhudumala komkhathi, imali efunakalayo lokunye okuchiyeneyo. Amazwe amaningi kuzwekazi le-Afrika akhala ngemali ephansi yokuqhuba inhlelo ezilakho ukwenqabela lolu dubo. Incwadi zithi ukukhudumala komkhathi kukhanya kuyikho okudala ukungani kuhle kwezulu eZimbabwe lakwamanye amazwe achiyeneyo. Umlimi olodumo umnumzana Luthe Mabandla oleplazi eKwekwe eNkabazwe utshele uGibbs Dube weStudio 7 ukuthi kusobala ukuba ukukhudumala komkhathi kudala umonakalo omangalisayo kwezokulima.
Kunzima ukuthi ngitsho kakuhle, but eqinisweni we've experienced climate change esidala ukuthi even izulu kunakwalo kube erratic, then we do not have ama pastures.
Ukuthi la kudala kwakunje yini mnumzana kumbe kathesi kuyakhanya sibili nguquko yankhona?
Hayi, kathesi nguquko sikhanya. Angithi kudala kwakuvele kusazakala ukuthi izulu nxa selisina liyaqalisa 15 October liyana. There was no question about it. But kathesi sizini silokitshintsha, sesikhangelela kathesi ukuthi izulu size silizuze sokukubo December, and lingaqalisa ngoDisemba, mid-December. Come end of January selihambile.
Kubalimi kujoni konoko wena ngubona kwakhona labafuya izinkomo lokunye?
Bekubalimi sokusithuthi sokumele si-adapte to the changes ezikhona, sibe lendlela zethu ezokuthi silungise ama-pastures ethu, like ukuthelezela ama-pastures sisebenzisa ama-overhead irrigation. You create your own place ozayivula ibe nsimu yakho, uhlanyele utshani uthelezele. You also need ukuthi yena during i-time yokuvuna nawo ube le-stock feed oyivunayo ube nayo. So kutheni lakudala ukuthi inkomo zaziphila off the pastures? Kathe sokumele vele zincediswe through and through.
Kodwa kuba nzima kanganani ukuthi likwenze khonokho njengabalimi?
Ya, ama-challenges akhona ngoba uzananzelela ukuthi ukusifida isifuyo at the end is difficult to recoup ama-costs akho. Ngokubana wena uza kufida ngapho ukuthi isifuyo siphile sibe right, but correspondingly ngale ekugcineni kwi-end product ama-consumers they do not have the wallet to spend so much ekuthengeni inyama. So sesiphonga uyabo suphonga ufida, but ukuthi imali yakho iphenduke ngoba inyama is the last thing on a table, especially asithi ngomnyaka we-drought njengalo nyaka. Awungeke ukuyithwela i-KG yenyama kungela mpuphu endlini, bayamangala abantwana. Ukuthi urikhupha ama-costs akho kuba nzima, but we don't have a choice.
Umnumzana Luthe Mabandla ngumlimi olodumo oleplazi eNkabazwe obexoxa lo Gibbs Dube weStudio 7 eseKwekwe. Izakhamizi ze-Iris Fell esigabeni seUmzingwane esabelweni seMathebeleland South zikhala ezimathonsi ngokulahlekelwa izifuyo ezifela emagodini agejwa inkampani yeChinese Li Private Limited, yona emba igolide kumfula uMzingwane. Zithi sokuwele inkomo ezifika ikhulu lonyaka emagodini la, njalo inkampani le isichaphaze lumfula lokunye okuphathelane lezemvelo endaweni le. Kubika uEzra Chisa Spanda.
Izakhamizi zithi inkampani le iphosela insalela yokwenjiweyo okule mithi ebulalayo emfuleni lo. Mnumzana Mjikwane Nkomo obezama ukuhlenga inkomo ewele egotini eliphandwe yiChinese Li Private Limited uthi kubo okwenzakala endaweni le.
Uthuthi lokungene khonapha ngesonto khona ibonakala izolo ntambama, so sesizama ukuthi siyigebhe siyikhiphe, but sokuhlala impukaniso sovele sokuyisithuthi isiyakufa. Senze ngu-8 ezame sesifile. Zizodinga amazi manje lapha sihlangana lesilayimu samachina. Amachina etsheketsha khonapha, sokulesikhathi etsheketsha khonapha.
Baningi asebefelwe izinkomo eziwele emgodini. Umnumzana Phumlani Dube usefelwe ngezinhlanu.
Sizilande ukukhazimula lokuhlanu kuyabe kukhona, ndizabe zibona ngathi ngamanzi mayiphezulu edundulwini.
Esinye njalo sekamizi umnumzana Phineas Sithole waphelelwa isibaya. Uthi uhulumende ubalahlile ngokuvumela abadabuke kwele China ukuthi bembe igolide emfuleni uMzingwane.
Nxa begebha lapha bona besithi belezincwadi zikahulumende kabagebhe phela bekhipha idoti yabo le-islam yabo bayeyifaka ngaphandle komfula kulezindunga lezindunga okumele ukuthi ngabe bagqiba kizwe kodwa bona ngenxa yokuthi balama-powers from government bazenzela umathanda.
Abamele ikamba le bathi abazange bachiye imigodi evulekileyo ngoba eyabo bayivala. Ngakho ke ukufa kwenkomo akusomlando wenkampani yabo. Baphinde bathi bala maphepha wemba igolide kulindawo njalo banika abaphathi besigaba lesi imali ukuthi isebenze ikhululekile. Mnumzana Meluleki Moyo osebenzela inkampani ye-Lee Gold Mining Private Limited uyafakaza lokho.
Kule mali abayiphiwayo ukuthi batshone isigojo sabo. UmChinane lo wakhona bho sekhuluma ukuthi sesizosebenza saligebhela enye ibhoholi yesi-2. Imali bayiphiwa. Kule 2400 eyanikeza ukhansila wayisayinela kule mali eyakhitshwayo eka-village 6 besithi bafuna isola system kulama-pictures aphumayo besemukela leyo mali layo bayisayinela futhi.
Kodwa usobhukumbuso Nyoni uyakuphika okukhulunywa ngumoyo.
Bakhona abayinikwayo kodwa kuthina amalokuza ivillage zethu zonke azange kuzinikwe imali yangabo. Akukhanya ukuthi kuyanga
njalo kuningi esesakwenzayo sicela. Kodwa-ke akululuthi lithenda.
Ukhansela kaWard 13 yaresivela umnumzana Jabulani Makhala okuthi wathatha imali yenkampani le uthi ayitholayo yayingeyokulungisa umgodi wamanzi.
Kwakulomunye indoda esasisebenza laye owabo wamachayina khona ngale onguye engathi ngisekhansilini ngisenzela ukuthi abantu bami bathi benefit something out of that scheme. Angithi nguye we lezinto zonke. Angithi phela mina imali engikwazi ukuthi kukhona basinika yona ngebhowulo eyi-1 le. Angithi the rest of the money kusho ukuthi undoda lona nguyokwazi ukuthi wenzani ngakhona. Angithi I'm not happy ukubona umfundo njani lami. Yikho usizwa ngikhuluma ngayona le ndlela. Angithi mina ngathatha ngabuya lapho amaphepha akhona ngilawo ngekhaya 1300 yes for this one esayichaya bayidry and that was the end.
Uyaphambili ukhansela amakhala esithi laye izifuyo zakhe zafela emfuleni okulamagodi lenhlabathi elemithi engaziwayo.
Into eyenzakalayo ukuthi umfula uvele uwonakele bakithi kusukela khona le phezulu. Mina bengizidinge zami inkomo ngisukela ngapha konke lapho kwagibha khona amachina even some years back. Anti kulaloku yaludaka olusoft loliyana. Inkomo ingakhrosa kuphela khona lapho abadlula khona enxa 5 years ago. Nxa kungani kubuthakathaka anti zabe zihawukela ibhuma leliyana. Ingavele inyathele khona.
Uhulumende weZimbabwe uncobakazi lonyaka umise zonke iinkampani zakwele China ezemba igolide emfuleni. Abamakhampani ye-Lee Gold Mine Private Limited labo bathi sebema kugebha igolide. Umoya uchasisa ngesimo sabo.
Thina ukukhona indawo esiyigebhileyo yena leli ibona encinyane le omlaphana. I think it's the 2 months back singasebenzi.
Abohlangothi lukahulumende olubona ngezokulondolozwa kwemvelo olwe Environmental Management Agency EMA balile ukukhuluma lesonto 7 loludaba besithi amakampani emba emfuleni amiswa ukusebenza ngohulumende. Ngakho-ke akulanto yokuphawula ngodubo olusemfuleni uMzingwane. Ngiyimele sonto 7 igama longeza Jesus Banda.
Singene kwezivela kwamanye amazwe. Umongameli Pravind Jagnauth wakwele Mauritius uthi ibandla lakhe linakho ukunqotsha kukhetho oluqhutshwe ngomgqibelo. Utshele abezindaba be-AFP ukuba uzamile ukusebenzela uZulu kodwa abantu sebemhlamukele. Kweziphathelane leMelika ngesikhathi umnumzana Donald Trump eseqalile ukubumba uhulumende wakhe, iningi liyazibuza ukuthi kambe uzagcwalisa na izithembiso zakhe lokuthi uzaphindisela ajezise izitha zakhe kwezombusazwe na. Ngakolunye uhlangothi abebandla lamademokrats baqhoba amathambo engqondo ngokunqotshwa kwabo. UVeronica Balderas Iglesias we-VOA News ulobe udaba olulandelayo olwethulwa yimi uNtungameli Nkomo we-Studio 7. Ngemva kokunqoba ngesilinganiso esikhulu, abantu sebemelele ukubona ukuthi uMnumzana Trump uzabusa njani. Abasekeli bakhe bakholwa ukuba ngitsho lalabo abangamvotelanga impilo zabo zizathuthuka. Oke wancintisa efuna ukumela ibandla lama-Republicans kukhetho lukamongameli Osekela uTrump umnumzana Vivek Ramaswamy wethule amazwi alandelayo izolo uhlelo lwe This Week Show emsakazweni we-ABC.
I think a lot of people across the country, even who have bought into, I think, some false narratives about Donald Trump, are going to be pleasantly surprised.
Ngicabanga ukuthi abantu abaningi elizweni ogoqela labo abacothoza uTrump bempixa ngodaka bazamangala bebona ikholo labo selikhuphukile. Intengo yezinto izakwehla lo mngcele welizwe uzaqiniswa.
UTrump useqalisile ukubumba uhulumende wakhe ngokukhetha unkosikazi Suzy Wiles ukuba ngumqoqi wenhlelo zesigodlo sikamongameli uChief of Staff. UTrump yena oseke waba kulesi sikhundla ngaphambilini ulobe wacaca enkundleni yeTruth Social ngomgqibelo ukuthi kulabantu ababili angasoze abafake ezikhundleni kuhulumende wakhe. Ababili laba ngwake wamela iMelika kumanyano we-United Nations unkosikazi Nikki Haley kanye lowake waba ngunobhala wobona ngobudlelwano beMelika lamanye amazwe umnumzana Mike Pompeo bona ababengabaphathi ntambo kuhulumende kaTrump ekungeneni kwakhe embusweni ngo-2017. Kusenjalo kule mibuzo eminengi phezu kokuthi uTrump uzaphindisela ajezise izitha zakhe kwezombusazwe na kanye lalabo asebemvulele amacala emthethwandaba. Ekhuluma emsakazweni we-ABC phezu kwalolu daba uRamaswamy uthe,
I'm going to tell you what Donald Trump has said on this time and again. Success will be our retribution.
Ngizakutshela lokho uDonald Trump asekukhulumile kanengi. Impumelelo yethu yiyo eza kuba yikuphindisela kwethu.
Kulabo ababesekela owancintisa emele ibandla lamademokrasi kukhetho unkosikazi Kamala Harris, lesi yisikhathi sokuhlolisisa okwenzakeleyo. Ilunga ledale lesenethi elizimeleyo umnumzana Bernie Sanders wethule umbono wakhe ngesonto emsakazweni we-CNN kuhlelo lwe-State of the Union.
The working class of this country is angry, and they have a reason to be angry.
Siphila elizweni lapho abantu abaphezulu abakhomba ngophakathi, kodwa abantu abayisilinganiso samajuma esithupha ekhulwini 60% besidla imbuya ngoluthi.
Lanxa encoma impumelelo enziwe nguhulumende kaBiden, uSenator Sanders uthe kusakunengi okumele kwenziwe.
We need an agenda that says to the working class,
kudingeka uhlelo oluthembisa izisebenzi ukuthi sizabhekana ngqo nalabo abalamandla futhi sakhe umnotho lo uhulumende uzaziqhakathekisa. Kodwa ngaphandle kokuthi umise ukusetshenziswa kwemali enengi kwezombusazwe, lokhu akungeke kwenzeke.
Umongameli weMelika umnumzana Joe Biden uthi uzanikeza uTrump intambo zombuso ngokuthula mhlaka 20 ngoZibandlela. UBiden utshayele uTrump ucingo ngeviki edluleyo emenzela amhlophe ngokunqoba kukhetho. Ababili laba bakhangelelwe ukuhlangana eWhite House ngolwesithathu. Lolu daba lulotshwe intathelizindaba ye-VOA News uVeronica Balderas Iglesias. Kwezempilakahle namuhla sixoxa ngemikhuhlane etholakala emanzini evame ukuza lezulu. Kubika uBathabile Masuku.
Ingcwethi kwezempilakahle zikhuthaza uzulu ukuthi ananzelele ukumemetheka kwemikhuhlane evame ukwanda ngesikhathi sezulu kubangelwa yikusebenzisa amanzi angcolileyo. Imikhuhlane le igoqela icholera, idysentery kanye le-typhoid. Umongi umnumzana Mbonisi Dube uchaza kabanzi ukuthi kuyini okwenza imikhuhlane le imemetheke.
Lonke ikhaya kumele lithole isambuzi. Xa abantu besebenzisa iganga, ingcekeza yabo abayabe beyitshile izwi lingani yageleza iye emfuleni besingcwelisa amanzi.
UDube uthi imikhuhlane le iyavikeleka nxa abantu bengazifundisa ukuhlanzeka isikhathi sonke.
Okunye kungasivikela emikhuhlaneni yena letholakala emanzini, ukugeza izandla zethu zitshene ngamanzi lesepa. ngoba izandla zethu ziyabamba indawo eziningi ziyakwanisa ukubamba lapho kule mkhuhlane leyo. Okunye okubalulekileyo futhi yikugezisa ukudla, ikakhulu izithelo before sizidla. Then inxa kuyabe kuyukudla okuphekwayo kumele sikupheke kuvuthwe. Njengabo typhoid zikhona ivaccinations zokuthi abantu ungahlaba leyo jekiseni, amathuba okuthi ubambe umkhuhlane lowo abaphansi.
Abahlali bakobulawayo bathi balakho ukugula imikhuhlane ethwalwa ngamanzi ngenxa yengcekeza yabantu egcwele indawo eziningi. Okokuthi kungana izulu ilakho ukuhlangana lamanzi anathwa ngabantu. Unkosikazi Melody sithole isakhamuzi selokitshini lenketha uthi basengozini enkulu kakhulu yokugula ngesimo esibi ezindlini.
Sikhangela ukuthi besikhala ngamasuwa izulu lingakani. Khathesi ubuhlungu obuzaba khona ukuthi ngokuswelakala kwamanzi abantu sebezadanela emanzini ezulu amileyo. Ugeza lokunye okwenzakalayo nje kuzabe sokusebenzisa amanzi wona lawa abe yingcekeza, kumemetheke emkhuhlane futhi kakhulu. Okunye kukhona esikunanzelayo ukuthi amasuwa agelezela esiya esikotsho. Esikotshweni esisebenzisa amabhoro nalawa ndawo zokulokungayiziwa makade kungamachili kade hunda sikhiphela kikho for-ke asazi ukuthi kungenziwa mizamo bani ukuthi sivikeleke.
Umnumzana Nqobile Ndlovu isakhamuzi senketha uthi abantwana yibo abasengozini yokumemethekisa imikhuhlane etholakala emanzini.
Le toilet is the best manzi masokunje enkulu. Khorela umkhuhlane eminingi iyavela iyaphakama. Abantu sivukela khona ngabantwana bethu la siphila lava. Umntwana sebanjelwe umkhuhlane, sebanjelwe umkhuhlane.
Kusukela ngenyanga kaMabasa lonyaka, abantu abahlolwa eZimbabwe batholakala belomkhuhlane wekholera bafika inkulungwane ezintathu lamakhulu ayisikhombisa, i-31,705, kuthi abangamakhulu ayisithupha, i-683, balahlekelwa zimpilo. Kunani lelo abantwana abaleminyaka yokuzalwa engaphansi kwechumi lanhlanu bayisilinganiso sokungamachumi amathathu ekhulwini, i-31%, kuthi abalichumi lane ekhulwini, i-14%, ngabantwana abangaphansi kweminyaka emihlanu. Inhlanganiso yamazwe wonke jikelele ye-UNICEF kanye lohulumende weZimbabwe bathi bazimisele ukusebenzisana lozulu ukuthi umphakathi uthole amanzi ahlanzekileyo. Ngimele iStudio 7 kobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Linjani balaleli bomsakazo weStudio 7. Sifisa ukulibikela ukuba sesile WhatsApp channel eVOA Ndebele. Ngena khona manje kuVOA Ndebele WhatsApp channel lapho esilinika khona izindaba zeZimbabwe ezimqotho, ama videos, imifanekiso lokunye. Ngena ngelink efakwa kuma WhatsApp groups eVOA Ndebele lamanye elijayele ukuthapha khona izindaba zethu. Ulakho njalo ukudinga iVOA Ndebele WhatsApp channel kuWhatsApp yakho, ungene kuyo ngokuvula ilinki ekhona lapho. VOA Ndebele WhatsApp channel yinkundla yakho.
Kuhlelo Live Talk namhlanje sixoxa ngomhlangano omkhulu owe-COP29 Summit okuhlolisisa ukuguquka komkhathi kanye lokufa kwezifuyo elizweni ngenxa yendlala. Siziphethe ngebezihamba phambili. Uhlangothi lukahulumende olubona ngezokulima lezifuyo olwe-agritex luthi sokufe inkomo ezedlula inkulungwane ezilichumi, 10,000 eMathabeleland South kuphela ngenxa yendlala. Akasekho unkosikazi Lillian Timvios owayelilunga lebandla eliphikisayo ele-MDC Alliance wasephuma esesiya kubandla le-ZANU-PF. Izakhamizi zeMzingwane zithi seziphelelwe izifuyo ngenxa yamagodi agejwa inkampani yakwele China emba igolide kulumango. Kwanele Mthwakazi olivalelisayo, nguntungamilinkumo, lilale.